Kudala sazwa bekhuluma indaba lezi, so asizwanga anything okutsha. Ngathi ama-position abo ukuthi kukhona omunye onqobileyo kumbe omunye ngani usewile phansi. Hayi, it's the same position ekade kukhona bengena kuma-debates lawa, umama u-Warren. Kukhanya ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment, bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani ne-impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikaMula enza i-investigation yakhe. Waba ngumsindo kwesikhathi eside, ndakula luthe kwaphuma khonapho and bazaphinda futhi ngale impeachment. Kodwa khanye ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi sizahamba njani. Ne-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old, abakhulumi okutsha. I-economy leyi nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi, and indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona wona ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi umongameli u-Trump wonile mengamelanga ephume ku-Syria and khanya kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-healthcare and on healthcare ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Babuziwe njalo ngeminyaka kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba umongameli Trump kukhetho oluzayo.
Kuzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abaleminyaka emilitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu oleminyaka emilitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Personally khumbula last time u-Obama a campaign against Clinton, she kept on trying to hammer home the point to Obama gala experience, and kuphose kwamhlupho Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa ma elections. I think so long umuntu engathengisa ukuthi energy, and uSanders it was very good zange etshengisa ukuthi ngumuntu ogulayo or usanda ukuphuma kuthi ibusejari. He looks strong, so I think that we mnyaka it won't handicap him at all, as long as the things that we will end it.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalokhuyana lalokhuya, ngabe leli zwe lingcono.
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama-voters ekhaya, they are not interested. Abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwama-policy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathele ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately khaya nganabakusebenzi lokhu. Not because they are not interested, but I think abaningi bayazwa ngani ama-politicians every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sihambele sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifika i-level of immaturity ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists you can grill them on ama-issues which they are promising.